Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sidube kanje bona phezimbabwe sibizwa ngenxa yokuthi yi-ZANU PF ekusasa. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi omjudiciary captured yi-ZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kube ndlala elizweni i-ZANU PF elohlupho.
Ummeli wethithungwiza North edalele ephalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevuba chikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ikhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ummeli wechitungwiza North edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC yalitshumi lanhlanu agoqela ummeli wezengeza West ephalamende umnumzana Job Skhala besetheswa umlando wokuphehla udlakela eNyathime. Usikhala labanye sebencitshwe i-bail kanenye njalo balokhu bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walaywa njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezivika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba i-passport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17 njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengela macala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokhu asekusenzakala yikuxabanisa abantu banye beqathaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziwe ukuthi bebevele begwedelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheli abanje besala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo yibubi bezani bonobo ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhona ukho kanye okwenzakalayo kathina.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheli yakhululwa.
Uzafika khona kodwa-ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babotshwa-ke bethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kule sandla sempembe ngemva kwento yona leyenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngijhile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuthatshaniswa abantu bagcine bengasazwani ngani kwapha kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndibala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kule sandla sempembe ntombami.
Kodwa bayakulandula beZANU PF laba emthethwandaba ukuthi kulezo mbusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lo muntu weZANU PF kumbe uyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lo muntu oyize ngoba sidube kanje bona phezimbabwe sidide ngenxa yokuthi yi-ZANU PF ekusayo. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi omjudiciary is captured yi-ZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kule ndlala elizweni i-ZANU PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into ifile elizweni i-ZANU PF. pho siyabe sithi izanupiyefu ukuthi itheni yankhona laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomizi.
Yebo, usephumile ubaba usithole, kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane. Ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokhe bevalele?
Uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu, yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senihlala isikhathi eside lingazazi, lingaziboni, lingakuhlalilazi. Ngicela ukuthi libophe amabhanti, libophe inkalo, ngoba ngiyazi ukuthi ngabe vele i-politics, i-politics eyenzakalayo la, umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele, kakula esimaziyo ukuthi licela iqala icala le-politics, bazaphuma kuphela. Sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo, siyakwazi siyathandaza. Silani emthandazweni zimuli zabo, silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangane lwesihlobo zenu. So ikho kuthi hhayi, qinani isibindi, i-politics iveli njalo, okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona bona babafikele.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Abasolwa abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimpamgodi lezi zimiswe emthethandaba eGwanda zisetheswa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umthuthisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa ukuthi abasolwa laba batholakala belempahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Siyixoxele umnumzana Mehluli Dube.
Into eyenzakaleyo abantu laba ade beyi-183 bebotshwa, bebotshelwa ukuthi khona ba-demonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe obaqatshileyo. Samhla sesibuye ekhoti abantu ade belecala ababelethwe ekhoti bayi-21 owebheli sigcine sesikwenza after lunch. I-state yasithi khona ifuna prosecutor sifuna isikhathi sokuthi ependule to i-bail application yethu, so icala ligcine selisuthi khona libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abanye abasolwa abalikhulu lamathuma ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulaba dispatchile ade besele e-police station ngikhulume lo defense charge wakhona ngale e-law and order, wantembisa ukuthi vele seyeprocessa kathi sizukuthi ukuthi bebayi-release. So okusasaselanda khanya selanda bona laba for i-bail application, sizoqekisa i-bail application ukusasa, siqalisa nge-response e-state to bail application esiyenzile ezofulabana ukhanyani sekhishwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndweni ongunobhala jikelele we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso lelo amalungelo oluntu layo uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezilenyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zawo ezokufuna iholo ekhampanini, sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi, lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zeVumba Chikwe Mine avimbe isango lalomgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Kuthe ilanga lithona amapholisa axwayisa la makhosikazi ukuthi achitheke, kodwa bala lokho kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu eVumba Chikwe Mine umnumzana Robert Chikwe uthe okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ku Siqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele Melika abalwela izikhundla zedale le-Senate lele-House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa i-post office amagabha okuvota lokunye akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho lwedale le-Senate e-Arizona le-Nevada esabelweni se-Georgia kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale le-Senate. Kuza kwenziwa olunye ukhetho esabelweni lesimhlaka 6 kampalakazi. Okwamanje abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibandla lama-Democrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 kuthe lama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu 49 kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumelelo yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sicocele umnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe-Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula ukudla kuyadula yabona thina siku transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba i-fuel le yesisebenzisayo kuma commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu i-diesel iyadula yabona ama Republicans kade gijima alolelo
ibandla lama Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko.
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court yokuthiwa iRoe versus Wade abortion Supreme Court eyayireversayo ama Democrats hayi abantu baphumile kakhulu bevotela ama Democrats because bebengayithandi ijudgment ye Supreme Court leyo and labane abaningi sibili ama Republicans bagcine bevotela ama Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama Democrats sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatsha ngani kuzawina ngayo. And sibone nje kakhulu lapha u Governor we Florida DeSantis nguye sibili ongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama Republicans watshengisa ukuthi even ku next election le presidential election in 2 years hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu and uyabona ukuthi ikho umongameli lo Trump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo
abaningi akade bekhankaselwa ngoye umongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama Republicans kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisile
abaningi hayi uTrump yena kabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya uTrump ukhanya ama Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe sixoxela eSevirginia khonapha kwele Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe laba mabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe ele Melika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwangudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden utshele intatheli ndaba ukuthi ukhetho olwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ulancabe kulokudlephana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho kweleMelika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke kufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Ithawusozuyithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke Sithayi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama leaders abawafunayo kungela kwethuselwana. Alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, sokungabe kumedia coverage kumbe kungaphi. Akula kuvulawana, akula kwethuselwana. Ikakhulu masesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi izanu PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yemandla ezanu PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama elections ade senzakala eUnited States. Na uTrump bethethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini democracy ekhulunywa yini. Sibonile la at the same time lapha uBiden enika statements ukuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina yethu esiyabe sivalela abanye. Kanti-ke sibonile othamisa bekwenza ngo-2018. Besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before izeki ingaka-announce. Kwa-creator imsindo, kodwa bona abakutho ukuthi democracy. But kithi ngapha it's undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Angliston Sokhulu Sibanda uthi eMelika ngeke liziqhenye ngokhetho lolo.
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le tensions ezibekhona, le atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokho engaka-announcewa lokho kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakale ngabe ama-embassy sikhiphe statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengeniswe ezitridini baphiwe imali bangena ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezile ngedemokrasi, lawo isibehlula idemokrasi. Lanxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokrasi yangkhona lawo iyabaxaka.
Umnumzana Efi Ndlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi ungabe kukhona abanye bemelika ababe bengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke kufanele eZimbabwe.
Kodwa siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kulabanye abangafuni ukwamukela imphumela yokhetho, lanxa konke zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya i-democracy siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesisho kanjalo, angeke uqathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekunengi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kunengi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikophe kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanta uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikophe lokho okwenzakale e-America. Abantu bazivotela bekhululekile kulokuthula, kungaladlame, kungalakutshayana. Yiyo idemokhrasi le esikhangelane layo.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa okwamagama, kukanti lonyakela ama-democrat selibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezicabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lile sigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7, igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abendaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi selithethe idolobho le-Snihu Rigva esabelweni se-Kherson. Ele-Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba abe-Associated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele-Kenya abakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo siya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudonselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. udaba oluhlupha kakhulu ukukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuchiyeneyo okugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Emelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC njalo engukansila wakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBrithani. Okokuqala ukhetho emazweni lawo luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa, ngakho ongakhithwayo kumabonakude ngatho ongavunyelwayo emsakazweni bapho kumaphephandaba. Kuqakathekile ekumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khonalokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika singathi ama-voters ahamba sizinandi, akulama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingela nhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu eMelika leBrithani kuyatshintshana, kuyangena iLabour kutshintshe, bese kuzongena ama-conservative kutshintshane njalo njalo, kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba bakaBiden.
Babugawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, mina iqiniso ukuthi nganginanzelela nyamuzi babuNdlovu, sibonile izolo ukhetho lweAmerika oludlulileyo lapho uTrump wathi ukhethelelwano lwe-Amerika lutshontshiwe, wathatha sekulokudonselana, wathatha kulama-protest okuthenziwayo, zonke izinto sekulo mhlimbe wakhanya into yakhona fazi namkuyinyathela nje, kodwa yayikhanya ukuthi vele iyashipha yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya, kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona ngalena i-Amerika ayisiyo. Sakhunde okuningi laphana ngayo i-Amerika. Hawu i-Amerika hayi angekeke sifunde lito kiyo kathesi, ngoba nabantu abantu Nkomo, abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eleyona okabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo. Nabantu nje abanganayo ibi namazwe amanye bayangenela into zamanye amazwe, khangeke bayenze into okweiraq, khangeke bayenze into okwelibya, khangeke bayenzeni ngabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sililize sijulisa siyiqondethi sikhangela nabantu labana athi nababisela kwizini kwislave trade yale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibone kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni ungahlatshelwa kakhulu ingoba ukuphakeze kakhulu, siyabona amadimoni esephuma laphana sesiqama ukuthi esiwa kumbe senzani, okuthi ukuthi umoya omuhle lomoya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa naezanu-PF bengathi inqome yeMelika ithi iMelika ibamba kusezokhetho, ngoba vele babamba ukuthini izanu-PF ibamba ukuthini le ndlela iMelika ibamba ngayo. iMelika ibamba kuhle kakhulu, ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile, phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yensiqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasulta ngoba abantu sekuphuziwe phela ukukhitshwa impumela yokhetho, abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabatshaywa kabenzwani, kuyalungiswa nje bezithutha kokuhle kunjana. iMelika umzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hayi kwethusi-ke laba beZANU-PF nxa sesithi akufundwa lutho sinike funde lutho kiyo yebo kambe imimwena le enyibile engikhulume ngayo hhayi sasihlangane sinje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayesale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo eMelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo izinto esingazincoma yini lezo
bakwaNkomo idiaspora vote ayibe khona kini emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nayiswa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe yabo America o America bale ama refugees lawo America bavele unakhangela futhi khangela Nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America babadutshilwayo ubakhangela kodwa uzathuza ukhangela ukuthi kanti vele kuyini okuhle ngayo America zethu.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7. Kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe. Odokotela bathi kukhanya ngani kuzahlupha ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu. Silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ngenkezo yeWorld Cup. Sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lo lonyaka.
Nxa sikhangela umhlaba wonke angithi sikulamajaha anjengabombaphe laba beFrance, kulamajaha anjengaboNeymar khona le eBrazil, kulamajaha anjengabo ngasikhangela njengakubo of France oPogba lapho ngabanye kade bencedisa kakhulu kuqembu leFrance singaqembu le-England i-England izaikhangela abafana abasesekathe lapho abami abaphula ku-Arsenal bekhangele konosaka lapho kubo-Manchester United bekhangela abadlali abanjengabo-Rashford and then uma usiyakhangela amaqembu anjengabo Argentina Lionel Messi sizike namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuye nale World Cup ngomunye indalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngingabukhangele njengeqembu le-Portugal yeli sangikhangelele phela yena uCristiano Ronaldo kodwa hayi abaningi ngiyabona bale bazavuma ukuthi uCristiano Ronaldo iminyaka yesiningi njalo ngakhangela indlela adlala kuye khona le Manchester United hhayi sikungathisi ukufuna ukuyayifuna lanxa engakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nama World Cup bekungamthukele kukhonona okuthize ukuthi hhayi sekulibize nje sekuyindimela yalokho bekusenzakala kwela izolo kodwa kwakhathesi hhayi ungathisi ukufuna ukwaba ngakho-ke hayi iPortugal ye ingaba lethuba ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hayi ithuba labo lincane uma ufuna ukulinganisa nabanye amaqembu.
Lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo. Good Life Talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lweMelika olwe midterm. Singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli weChidungwiza North edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebeyo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.